uchamisa bathi bona bafisa ukuthi court ethi uchamisa ngoyowina ama elections nxa kuyikuthi kwesula i-court inalify ama elections lawana imisibiza kamanye ama elections amandla inyanga ezimbili zingakadluli. So ikhona lokho okungenzakala kumbe icala lilahlwe akulokunye kwesine.
Wena-ke njengegqweda sibili ubona ngani pho kungaphumani wona?
Well, singazi. I'll tell you ukuthi ngiphe njalo vele amacala nje. So kalula kukalutshwana mbone ngani elekinya kuphela last year or the other year yilo lodwa endikhumbulayo elaphumelelayo. Asiyonto elula abantu bangaze bakhangelele ukuthi kumbe njengoba sesimangele sokusitsho ukuthi hayi ingxenye ikhothi izavumelana ukuthi ziningi izinto. Icala lingalahlwa nje ngesizathu sona lesi sokuthi bayahlulekile ukuseva amaphepha ekhwekhwe lapho kade kumele bayaseve khona. Lilahlwa icala ngenxa yakho lokho. Engxenye kuvele futhi amanye ama-technicalities amaningi-ningi angavela angayenza ukuthi icala lilahle. Lobu fakazi futhi bona lobo buyabuye bethebe court labo kungenzakala ukuthi ikhothi ubufakazi lobe libulethayo siyabubona yi kodwa thina kabusisuthisi kasibone ingani loba izinto aluba kuthiwa ziyenzakala ngendlela lina elitsho ngayo kwakuzaba le-result eyehlukeneyo. Asiyonto elula, kulo msebenzi omkhulu kakhulu.